uZulu oqoqe lo msakazo weStudio 7 uthi kabona ukuza kuba lenguquko enkulu lonyaka njengoba igciwane le-coronavirus liqhubeka limemetheka okulakho ukudalwa kubhidlika komnotho ngamandla. Sebesikaphosa amakhulu amane asebebulele igciwane leli kuleli njalo leli nani liyaligqonga nsuku zonke, wathi kudala ukuthi uhulumende aphinde njalo amise ukuvula kwezikolo. UMnumzana Tobias Bando isakhamuzi efumugwe uthi umnyaka odlulileyo ka-2020 ubuthwalise abaningi amagabha avuzayo.
Indlala ibe yiyo ebenkulu ku-2020, ngethemba lokuthi nayo ugovernment usingethile kancane, kodwa indlala ibihlasele kakhulu abantu, nezifuyo esibe sizithengisa bezingelayo imali, ikakhulu ezinjengembuzi kwa-17 la. Njalo lakhathesi nxa sibe sithi siyabheka nezikolo sezivuliwe, abantwana besikolo bebefunda kanzima kusiba yi-one day bengatholi futhi imfundo enhle.
UMnumzana Ngabutho Ndlovu isakhamuzi seManama eGwanda South yena uthi le nxa kube thusa ukumemetheka kwalo mkhuhlane, banethemba lokuthi indlala izaphela ngoba izulu lisina kuhle.
Sikhangelele ukuthi ngabe nje iNkosi yasigcina singabaphilayo nanto lezulu lonyaka 2021, ngathi kuyasithembisa ukuthi mhlawumbe singathola ubungcono, ikakhulu sikhangele emasimini lezifuyweni ukuthi mhlawumbe singaphathiseka siphume endlaleni le besikiyo ka-2020. Sizobuhlungu ngobhubhane lolo lukhanya luqhubekela phambili lolo le-COVID-19.
Kodwa uNkosazana Gertrude Mhlanga wayesakhamuzi seGoholo phansi kumapisa uthi kabona impilo yabo isiba ngcono lonyaka ngoba kungekho uhulumende asokwenzile ukuthuthukisa impilo zabo.
Sibongela ukuthi singene kahle eminyakeni omutsha, sibonga ukugcinwa nguNkulunkulu ukuthi singenile eminyakeni omutsha. Kodwa ukungena eminyakeni omutsha is just a year ahead. Silokhe siguga nje, kodwa akulanto etshintshileyo, akulanto ebangcono ezimpilweni zethu. Endaweni ze-economy lokhe kusala, hhayi kusiba kubi, sibili ngendlela esiphila ngayo. Lo mkhuhlane lo khona we-COVID lokhu ungani uyanda, singazi ukuthi 2021 sizamphutha kanjani, kodwa isimo nje lokhe sisibi.
Amazwi akasekelwe ngesinye isakhamuzi samatobo uMnumzana Grade Mphiri yena othi ubona sengathi lo mnyaka ulakho ukuba lukhuni kulolu dlulileyo.
Hhayi umnyaka ka-2021 sesiwungeni wesibili, kodwa hhayi sewungene nzima. Abantu abalazimali, abantu bayadubeka, akula lutho sibili. Hhayi isimo somnotho sibachayile, akula nto enhle esingayikhangelela. Lo ngumumunje womnotho, hhayi kunani udubo luzaqhubeka lusiya phambili. Akuboni sibili ukuthi uhulumende angaguqula masinyane isimo somnotho. Hhayi sukhayeleleyo, bonani kuzaba wese ukudlula lokho esiphume kikho.
UMnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi samawane yena uthi ufisa ukuthi ngabe kuba lokubambana kwezombangazwe kusetshenzwe ndawonye ekuthuthukiseni umnotho wakuleli.
UNkulunkulu athele umuswa wakhe phakathi kwabantu bakhe bonke nje, abantu babe nomoya munye, abantu babe nokuzwanana, abantu bengabi lokulwa, kuthi noma ngokwamaphathi abantu bengatshelani ngokwamaphathi, bahlangane babambane kwamaphathi wakubone nxa selesiya ezintweni zabo. Besifisela ukuthi aluwa imali yakithi iyasebenza bakithi. Siye sibone ukuthi ngoba kade sikuzuthole imali irandi kumbe iyusa, kumele ungene esibayeni, ongelasibaya nje kakathengi ngoba ibhondi kalithengi.
Inengu lesi sabelo lisaludinga usizo lokudla kuze kuyofika isikhathi sokuvuna. Uhulumende uthi uzasungula uhlelo olutsha lonyaka lokuthuthukisa umnotho kuleli olwe-National Development Strategy, NDS1, oluzadala ukuthi uZulu aphile impilo engcono. Kodwa abanye bathi lolu hlelo luza kube yize njengazo zonke inhlelo esezike zabakhona. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.